Siyabonga endimi siyalamukela mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 4 ngoNcwabakazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Kuqhamuka udlakela edolobheni leShamva oluthiye abanye belimele ngemva kokuba abasekeli bebandla leMTCT ekade bengcwaba omunye wabo behlaselwe ngabezano PF.
Sebe kubona ukuthi hayi idubo ngumongameli mgabe sokusho ukuthi sokuyisikhathi esifanele ukubana hayi bebambane bencedise ekuthweni umongameli mgabe akayiphumula ngoba isikhathi sakhe ukhanya ngani bathi sesigwane.
Kwenziwa umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi engachaphi imingcele yeZimbabwe kusukela ngomvulo ozayo.
Lo mthetho sizowulwisa nange yonke indlela asiyibonayo, so sinxusa wonke abantu abeZimbabwe nama-supporters wonke ngaphandle kwelizwe laseZimbabwe ukuthi basisekele kule nto esizoyenza.
Owaye ngumkhokheli wogatsha lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF uveza indlela athi zisetshenziswa ngumongameli Mugabe ukuhlala embusweni lanxa engasafunwanga abaningi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke udlakela edolobheni leShamva esigabeni seMashonaland Central namuhla oluthiye abanye belimele ngemva kokuba abasekeli bebandla leMDCT ekade bengcwaba omunye wabo behlaselwe ngabezano PF. Bekubuthene abasekeli beMDC laba bebeka ilunga labesifazane unkosazana Evangelista Kamushinda lapho okuze khona abasekeli beZANU-PF besithi kabafuna ukuthi kungcwatshwe abantu beMDCT esigabeni sabo. Kwasokuqhamuka-ke loludlakela. Kulabantu abambalwa abalimeleyo ababalisa ilunga ledale leSenate elimela isigaba seMidlands unkosikazi Lillian Timvios obikwa elimele kakhulu. Sokusungulwe umkhankaso ukukhuthaza uZulu kanye labo somabhizimusi ukuthi kusukela ngomvulo ozayo bengalokothi bangene elizweni ngenjongo yokukhuthaza uhulumende ukuthi aguqule umthetho ovimba ukungeniswa kwenye impahla eZimbabwe. Abakhuthazayo lelinyathelo babalisa inhlanganiso yetajamuka sesijikile i-International Cross Borders Association kanye lomfundisi Ivan Mawarire omkhankaso we-hashtag this flag. Omunye wabo mkhankaso lo umnumzana Joseph Chanakira utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi sebekhulume laba makhombi kanye laba mabhasi ukuthi basekele lo mkhankaso.
Sina sithi kubantu bekhaya wozani sonke sizobhikisha emabhodeni onke angena eZimbabwe. Le nto siyenzela ukuthi sibonise ukungajabuli ngalo mthetho ofakiwe ngohulumeni wakithi. Uhulumeni wakithi uintroduce umthetho bathi Statutory 64 of 2016 eyivimba abantu ukuthi bakhone ukuthumela impahla ekhaya. Lo mthetho sizowulwisa nange yonke indlela asiyibonayo, so sinxusa wonke abantu abeZimbabwe nama-supporters wonke ngaphandle kwelizwe laseZimbabwe ukuthi basisekele kule nto esizoyenza. Siyanicela nonke bakwethu, wozani nonke ngobuningi benu sizokwazi ukuthi sibonise ukungajabuli kwethu ngalo mthetho osekhona.
Ye, libona zani liza kwenza okwamalanga amangaki? Kuyaqalisa nini futhi njalo lokho?
Thina siyoqala ngomhla ka-8 August, kuyabe kungumsumbuluko. Ukufisa kwethu ukuthi le nto le iqhubeke sizwe kuze kufike isikhathi sokuthi uhulumeni uzobuya phansi ahlale nabantu angayenzi imithetho angazange asiconsulte thina njengezakamizi.
Lige la kuluma ke lalabo abachayela amabhasi labachayela amakhumbi ingakona kuweliza
mukwenza abamabhasi omalayisha sibaphethe sikhulume nawo bathi lento leyo bayise supporta kakhulu bayavuma bathi bona lento yenze uhulumeni ayiko right yabaphazamisa nangendlela abasebenza ngakhona ngoba basebenza ukuthwala impahla manje bayithwala impahla ziphi kuma imbhedi amablankets angasakukhona ukuthi angangena eZimbabwe
singathi ke uhulumende bathini abe South Africa kuzobuya eBotswana labanye nje ngakhona
Tina sicelile imvume kwa emaphoyiseni nangezinye indawo lapho kufanele kona sicela imvume bathi siyavumelekile ukuthi singahamba siyobonisa ukungajabuli kwethu
So ungatshela abantu beZimbabwe ngamafutshane
Tina sithi kwabantu bakhiphi eZimbabwe le government isistathele izinyathelo ezokuthi singasakhona ukuphila Siyaninusa nonke ukuthi ngalomhla hey 80 ningabi seduze namaborder ngoba kuyabe kuvaliwe kuma kune strike esingaka njengendlela esithela ngakho nasikona ukuthi singathembisa abantu ukuthi bazophepha abantu kabahlale ezindini zabo kuze kufike isikhathi esiyothi kona hayi cha sesikululekile ukuthi singasebenzisa iningcele yethu
Lo ngumnumzana Joseph Chanakira obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 SA Johannesburg kwele South Africa. Onke waba ngumgcini sihlalo ohlangothi lwabontanga esigabeni seMashonaland Central kubandla leZanu PF engomunye wababumba umkhankaso weSave Zanu PF campaign umnumzana Godfrey Senengamo sethese umongameli Robert Mugabe umlando wokubangela yonke ingxabangxoza ekubandla lakhe laselizweni Usenengamo ukhalaze kundodakazi kamongameli Robert Mugabe ubona ukuthi acebise uyise asuke esikhundleni. Kubika uMavis Gama.
Emhlanganweni lentatheli izindaba eMedia Center eHarare namhla, uSenengamo uthi umongameli Mugabe lomkakhe uGrace yibo abaxeganisa amalunga besethesa imilando engapheliyo yokufuna ukumgenqula okungekho emthethweni. uSenengamo uthi yena labanye abayisithupha ababengabagcini sihlalo bezigaba njengaye basetshenziswa ukuhutshuza amanga phezu kukalo obengumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mjuru osekhokhela ibandla eliphikisayo leZimbabwe People First. Omunye unozindaba osebenza ezimele umnumzana Mlondolozi Ndlovu uthi lokho osekuvezwa nguSenengamo kugcizelela okuhlezi kuthiwa nguZulu ukuba umongameli Mugabe usebenza ngokuqilibezela.
Kodwa ke lokhu osokuthiwa nguSenengamo kutshengisa ukuba naye konke lokhu ebesikutshelwa ngabo maMjuru labanye abaxotshwayo kungamanga njalo kutshengisa ukuba naye izindubo zethu njengoba etshilo uSenengamo izindubo zethu zivela kuye ke umongameli Robert Mugabe okungangokuthi amaZimbabweans nxa sebekubona labo ababekuZANU PF akade behlukuluzwa isikhathi sonke lesi sebekubona ukuthi hayi idubo ngumongameli Mugabe sokusho ukuthi sekuyisikhathi esifaneleyo ukubana hayi bebambane bencedise ekuthiweni umongameli Mugabe akayiphumula ngoba isikhathi sakhe ukhanya ngani bathi sesikwanile ngakho ke nxa kukhulunywa zonke lezi zinto kusho ukuthi kutshengisa ukuba naye isikhathi sokuthi ayiphumula sesifikile ngakho ke nxa kuyikudika akutsho nguSenengamo lokukhulu iqiniso kusho ukuthi ubephila ngamanga ubephila ngenkohliso ubephila ngokulibazisa abantu ngento ezingekhoyo kusho ukuthi hayi iZimbabwe kakufuzanga ibe lo mongameli onjengalo
Undlovu uthi osekusenzakala lokhu kuyisibonelo sokuba sesifikile isikhathi sokuba umongameli Mugabe ayephumula njengoba esechaywa yilabo abekade ebasebenzisa sonke lesi sikhathi.
Ngendlela atsho ngayo izinto kuyahambelana amalanga langendlela izinto ezazisenzakala ngayo langendlela uMajuru axoshwa ngayo kodwa ke okufuze kwamukeleke amaZimbabwe ukuthi abantu laba baye besebenza nxa ukuthi baye bedinga ukudla ngendlala kade kusho ukuthi baye befuna amastendi abalamsebenzi iZimbabwe kaRobert Mugabe iZimbabwe ukuthi abantu sebelendlala ukuthi basetshenziswa ukwenza loba yiphi into okusho ukuthi nxa esekhitshi uSenengamo ngoba kutshile ukuthi asuye yedwa kodwa lokhu wayekwenziswa lamanye ama-chairmen ayenhlangano seZANU PF angama youth lokhu babekwenziswa besekuZANU PF angabe kade engakusho ngenhliziyo yakhe yonke ngenxa yokuthi usexoshiwe kodwa kusho kuliqiniso ukuthi kufuze abamabandla aphikisayo lamaZimbabwe akusebenzise lokhu ekumkhipheni umongameli Mugabe abukusebenzise lokhu njengereason njengembangela yokubana hayi isikhathi sakhe sesenile engumongameli welizwe
okuvezwe nguSenengamo lokhu kuza ngemva kokuba uMongameli Robert Mugabe eqhubeke exotsha ebandleni bonke abalembono eyehluke lo wakhe ebethesa icala lokufuna ukuhluthuna isihlalo izolo emhlanganweni wePolitibiro. Kuxotshwe abanye njalo abasekeli leziphathamandla zebandla abangamajumi amahlanu ogoqela omela isigaba seChimanimani West uMnumzana Munacho Mthezo labakhokeli babalwa impi yenkululeko ababalisa uMnumzana Victor Matemadanda, Douglas Mahia, Francis Nando, Lo Headman Moyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimuMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave, laku shortwave 4930, 6065, laku 15460 kHz. Nilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Impumela esitholakele ekhethweni lwamakhansili kwele South Africa ikhombisa ukuthi ibandla elibusayo ele African National Congress yilo elikhokhelayo kuzwe lonke lanqanje ezinye izihlalo zaleli bandla zithethwe ngamanye amabandla aphikisayo. Impumela egcweleyo ikhangelelwe ukwethulwa ngolwesihlanu ntambama. UBenedict Nhlapo uyalandisa.
Impumelelo yokhetho leyitshengisa ukuthi ANC yiyo esithole isihlalo zamakhansili eziningi nxa kukhangelwa ilizwe lonke. Umgcinihlalo waleli bandla uMnumzana Zwelithini Mkhize uthi le impumela abayitholileyo iyabathokozisa kakhulu ngoba ngamavoti abawathole kungekho obanjwa ngamandla okukhombisa ukuthi abantu bayalithemba ibandla lakhe.
Sisathemba ukuthi egcineni kuzocaca wonke umuntu ukuthi uKhongolose uyithethe yonke imikhandla kade iphethe nemisha eminye ezobe ukwazela ukuyithola.
Loba kunjalo zikhona indawo lapho iANC esithathelwe khona isihlalo ngamanye amabandla. Ngokwekhathi esemadolobheni amakhulu abelomncintiswano omkhulu agoqela iJohannesburg lePretoria zikiqana phansi phezulu iANC leDemocratic Alliance loba nje ukhangelela ukuthi iANC iqale untantalaza phambili nxa sekungena impumela zamalokishi ahlala abantu abaningi. Edolobheni leCape Town iDA yiyo ekhokhelayo kanti ke kayikaze inqotshwe kule ndawo selokhu kwatholakala bose. Loba nje kula mabandla edlula amakhulu amabili ancintisa kulolu khetho, iNC, iDA, leEFF yiwo amabandla asebuthe amavoti amaningi. Iningi lamabandla amancane wona khala ngokuthi abengelayo imali yokukhankasela lolu khetho nxa uqathaniswa lamabandla amakhulu abelezigidi zamarandi okwenza lokho. Isiphathamandla sebandla le-Pan Africanist Congress, PAC, uMnumzana Bennett Joko uthi ungatholi imali nxa uncintisana labale mali kufana lokuthi uqilibezelwe.
Uma uvimba ama-resources emntwini, lolona dlame olungaphezulu kuloko. Umuntu yambulala ukuthi umntswinye ama-resources. Uma umuntu ingamnikeza ukudla ukuthi adla azaphile, that person uzokufa.
Loba kunjalo uMnumzana Mkhize uthi ukuqhutshwa kokhetho okukhulekileyo kungaladlakela kukhombisa khona ukuthi le South Africa selikhulile kwezombusazwe. UMkhize uthi bancoma kakhulu ikomishini yezokhetho ngomsebenzi omuhle.
Imbono yabantu iphume njengoba injalo, akukho umuntu osolayo ukuthi kwase kube khona isandla semfene kulolu khetho. Ikona okwenza ukuthi abantu bakhululeke uma beya okhethweni.
Ikomishini yezokhetho ithi kusiyafika kusasa ntambama izabe sile mpumela yonke ezandleni zayo okuzabe kulilanga lesibili ngemva kokhetho. Mele Studio 7 ePretoria kwale South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kulaba sakhulayo beZimbabwe ekade bekuhlelo lweMandela Washington Fellowship ngapha kwele Melika abaphiwe uncedo lwemali yokuthuthukisa amabhizimusi abo nguhulumende weMelika kanye lamabhanga. Abasakhulayo laba bagoqela uNobukhosi Ndlovu, uKuzai Sakajero, uChipo Chikomolo, Collins Nyamazawo bona abaqhuba amabhizimusi achiyeneyo. Wontanga laba bathole imali ephakathi kwenkulungwane ezilichumi zamadola lenkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu. Egqiba uhlelo lolu izolo umongameli Obama uthembise ukuthi uza kwenza konke okusemandleni akhe ukwenzela ukuthi uhlelo lolu luqhubeke lukhona lanxa esesukile embusweni njalo luncedisa abasakhulayo bamazwe e-Afrika. Abasakhulayo laba baveze ukuthokoza okukhulu ngemva kokuhlangana lomongameli Obama izolo. Yena obakhuthaze njalo ukuthi basebenze gadalala bathuthukise amazwe abo njalo babe ngabakhokheli abaqotho. Omunye wabo ngomnumzana obutholezwe Nyathi.
Ngisuka lapha hayi ngilokuzwisisa okujulileyo ukuthi hayi nxa umuntu esitshena uyinkokheli kumele asebenze njani njalo sizasebenzelana sonke ndawonye njengabontanga bonke ekede sibuthene lapha ngoba sesisazana sesidale ubudlelwano.
Umnumzana Nyathi uqhubeke echasisa ngokumqoka akufundileyo ku-Obama.
Engikutshoyo mina ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bahlale bezinikele ekuthuthukiseni izigaba zabo. Kakula muntu ozabuya ezobathuthukisela izigaba zabo. Ongakwenza ukudinga nje uncedo lapha lalaphayana kodwa injongo lomlandu kukithi.
Unkosazana Nosipho Bebe uthi ontanga kumele baqhubeke bezama ukuzithuthukisa lanxa behlangana lezikhubeko empilweni.
La kakhulu ngizakhuluma ngabantu befolosi ngoba lami ngikhulele efolosi, ngikhululele emakhaya efolosi endlovu eBH 24. Ngithanda ukuthi kibo lingalahli ithemba. I-Afrika ithembe nina. Ngithanda ukuthi futhi eZimbabwe, ku-youth yeZimbabwe, ubuke konke kusezandleni senu. IZimbabwe ibuke lina, ilizwe ngelethu, asiqhubekeni siye phambili sisebenzele abantu belizwe lethu.
Umnumzana Velile Dube laye uyachasisa akufundileyo ku-Obama.
Into enkulu kakhulu ukuthi uhlelo lolu kuthiwa yiMandela Washington Fellowship. Abantu laba babili uMandela loWashington bakhokhela izizwe zabo banikele omunye umuntu ithuba. Into ekhulunywe kakhulu nguye umongameli ukuthi kumele sibe njengabantu abakhokhelayo sinikele abanye ithuba. Ugijime lawe ungaqeda unike omunye umuntu laye agijime. Yikho kungathi isizwe singaguquka sikhulele sisiya phambili.
Lanxa abasakhulayo laba bephindele eZimbabwe namuhla bakhona abathathu abazasala besebenza lenhlanganiso ezijiyeneyo. Abagoqela uFree Blessing Murawa, uFerry Gwata loNyasha Marakurwa. Kulife Talk namuhla sixoxa ngodaba lokudlwengulwa kwamantombazana asakhulayo kanye lomhlangano wabasakhulayo oweMandela Washington Fellowship. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni ilingene kuhlelo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Kweze maphandleni lamuhla ngixoxa lomeli wenkayi South edalele parlamente umnumzana Abednego Bebe. Baba Bebe, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ntungamili, kunjani mfana ekhaya?
Hayi siyabonga, siyaphila njalo. Kunjani khona ngapha enkayi?
Hayi enkayi ke sikhangele yona indlala abantu kabazange badobhe okuya ngaphi. Sithi siyakhangela nje ngomumo wezomnotho, ukuswelakala kwemali, abantu abaphathanga imali ezandleni lapha. Kuba nzima-ke ukuthi abantu baphila njani. Sikhangeleke futhi lokuthi nje izulu lingananga kakuhle-ke izinkomo lapha emakhaya ezikwezinye indawo ziyaswela amanzi okunatha, kwezinye indawo zihamba umango emide zisiyadinga amanzi okunatha. Kuthi-ke amanzi okunatha wona ebantwini, hayi ama-NGO ancedisa laphana laphana, kodwa-ke kakukeneli ukuthi amanzi okunatha anelise ukuthi abe khona. Sikhangeleke ezamakliniki, ungakhangela i-ratio yamakliniki in terms of kwabathi khona population inkayi ke sigaba esemuva kakhulu sikhangele kulezi zamaclinic ukuthi kona iratio yangkhona isemuva kakhulu ngokudingakala kokuthi abantu fanele bathole njani uncedo lwezibhedlela. Bese sikhangela ke ezemfundo zona ngkwazo. Ezemfundo zona ngkwazo sikhangela ukuthi hayi bantu kudingakala ukuthi ke njengoba vele kule low pass rate enkaya alibana ngawo uhulumende uyakwenelisa ukuthi afokuseke enkaya ukuthi adinisise ukuthi kuyini okungenzakala ukuthi ke especially ukuthi kuqale ukuthi kuqineke imfundo ezema primary into zonke lezi eziswelakalayo esigabeni.
Abantu abaningi kulezi nsuku sesike sabona betshengisela ngodaba lwemali le entsha ebuyayo ethiwa ngama bond notes khona ngale enkaya emaphandleni bathini ngalolu daba abantu?
Vele abantu ke abayizwisisi leyo ndaba ke kodwa ke hayi balokhu begoqe izandla ukuthi sifuna ukubona ukuthi okuza kwenzakala yikuphi into nje ekhulunywa ngayo kodwa ke nxa ngiyakhangela ngibone ngani ke abantu benkayi ngabanye abazaba lokuhlupheka nxa kuyukuthi leyo mali ingaba khona kodwa nxa uthi uyakhangelela ke eduzane izathatha isikhathi eside kume mhlawumbe icine ingabanga khona leyo mali ngoba kusobala ke ukuthi leyo mali ekade besithi bayisebenzisa i-200 million ama bond notes ibiyimali okade kuthiwa izavelela ke kulizwe le Algeria. I-Algeria ke sithe yona hayi thina kasisenelisi sesinenhlupho esilazo. So basebekhangela ukuthi ingavela ku-Afro Exim Bank. Kukhanya la i-Afro Exim Bank ilokho ingani ihlezi phezu kwamaphepha angikhona. Akula shua ke ukuthi mhlawumbe into engenzakala.
Hayi siyabonga mhlonitsha, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Siyabonga.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni isixoxa lomeli wenkayi South edalele ePhalamende umnumzana Abednego Bhebhe asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Ngugama
ngeviki edluleyo kuqhamuke ukungezwani phakathi kwamalunga edale le-Standing Committee MDCT phezu kokukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Muzuri ngomkhokheli walelo bandla umnumzana Morgan Tsvangirai ukuthi babe ngabasekeli bakhe okwenze umhlangano walelo dale wachitho sandaqalisa. Utsvangirai uthethe lelinyathelo lanxa evele lomunye umsekeli unkosazana Thokozani Khuphe. Uma Khuphe wahle waveza ukungajabuli kwakhe ngalelinyathelo watshela uTsvangirai ukuthi webhule isisekelo sebandla ngokukhetha uMuzuri loTshamisa. Udaba lolu lucine luhlaziywa izolo lidale le-National Executive lele-National Council. Kwavunyelwana ukuthi kuguqulwe isisekelo sebandla ukuze amadoda wamabili la avunyelwe ukuba ngabasekeli bakaTsvangirai. Umbuzo osukhona ngothi kambe kutshoni lokho? Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele ncwethi kwezokwethulwa kwezindaba umnumzana Simbarashene Mbaware. Lenye njalo incwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Kula Hove onguye osungula lingxoxo.
UTsvangirai usebenzise amandla akhe njengomongameli wabamba ngenkani ukufakwa kukaMuzuri lo Tsvangirai njengabasekeli bakhe. And lokhu kwenziwe beyizizathu yena uTsvangirai labobhuru bakhe ephathini abayaziyo. Ngoba even nxa sikhangele iconstitution okuyiso isisekelo sokuthi iparty kumele yenzeni kumbila amandla aphi ewanika umongameli uTsvangirai ayekuvumi uTsvangirai akwenzileyo.
Kodwa ke phela izolo babe lomhlangano inkokheli amadala aphezulu awe MDCT baphuma sokuthiwa bavumelene ukuthi kube labasekeli bona labo uTshamisa kanye loMzuri.
Yokuhlangana bahlangene sibili kodwa sizeyo uSecretary General wabo esithi umhlangano wenkokheli ufana the Congress. Uthuthi ke sebethethe amandla eCongress bazinika bona ba-amenda i-constitution. So asazi ukuthi ke nxa sebesenza njengezane ukuthi bayabhostoza izinto bezihlelele bodwa i-Congress ingasamanzwa kutshona.
Unjalo behlala izolo ukhanya usebenzisile futhi amandla akhe njengomongameli wathi yena ongasekeliyo lesi sinqumo sokufaka labo bobabili njengabasekeli ngalugxobi kuma-elections ka-2018 esebenzisa igama le-MDC. So uzathola ukuthi labo abagcine bevuma abanjengabe eMathebeleland, even eMathebeleland kulawayo esupport uKhube ebonakala ingesupport uKhube, bagcine bevunyiswa ngoba bafuna ukurana on i-party tickets ngo-2018.
Ayisibo bugwala na babantu beMandebeleni?
Asobugwala, ibuzama ukuthi begcine ibandla libambene. Siyakhumbula ukuthi uNkomo chose ukuthi abe united lezano uze kuphele udlame leground. So I'm thinking ukuthi babekhangele ukhetho luka 2018 ngeke saba lama opposition amaningi. So bathi ke hayi, ngcono sigcine iparty ibambene kodwa sithi compromise on this. But esingakwaziyo ukuthi ukompromisa lokhu kuthoni kwelakusasa.
Wobe wena uthini? Ubona ngani le yicompromise efana nale kaNkomo?
Kuqalisa njalo, uNkomo angiboni ukuthi esevuma ukuba part of the unity government kwakuyi-compromise yakhe yokuqala. Kungabe kwakukhona, nxa singahlolisisa sikulo singathola ukuthi ayekhona amanye ayengani mancane kodwa agcina selida up to a big one njengayona le ka-unity ka-86-87. Kodwa sesiphenduka futhi kundaba ye-MDC. Isibe ku-existence kumbe isiphile okwe-16-17 years that is. And sibabona sebelomkhuba wokutshintsha i-constitution. Indaba kusethusa nxa abantu betshintsha i-constitution. Kuyethusa ngoba i-constitution ifanana neBhayibhile. IBhayibhile mina nxa ngifuna ukuvuka ngitshontsha kusasa, angeke ngalitshintsha iBhayibhile ukuthi ngikhiphe ivesi ethi ungatshontshi. Ngoba yimilayo ekhona eyafakwayo okumele siyilandele nxa umuntu ekholwa kuNkulunkulu. Ngakho-ke nxa i-MDC isuthi yona ilwela idemokhrasi, idemokhrasi iqakathekisa izinto ezimbili, izifiso zabantu abakumajority. Okwesibili, i-constitution, ukuthi abantu ngokuhlangana kwabo beform MDC kulama-principles abawavumelanayo. Kodwa in the past 16-17 years sibona uTsvangirai itshintsha i-constitution njalo nje. Batshintsha bafaka uTsvangirai ukuthi evume ukuthi ebuse more than 10 years ayiphiwe ekuqaliseni, sathi sibonile. Bayitshintsha ngo-2006 nxa ngaphambanise National Sports Stadium, khathe sebeyitshintshile futhi. And ukutshintsha kwakhona asokutshintsha kubhenefitha abantu, oku-intrentsha uTsvangirai in power. Ngakho kuyethusa ukuthi uzayenzani nxa sengumongameli welizwe.
Mnewethu Simba, uthi wena i-compromise, kambe kungahlala eMandebeleni abantu belokhe kuyi-compromise bazaze babe phambili bona ngasiphi isikhathi?
Uhlupho lukhonapho ekuthinini-ke i-compromise leyi ikhanya incindezela uluhlu lweMathebeleland, ngoba-ke abafowethu abangale kweli lizwe khanya bona kaba-compromise ukuthi abantu bangapha eMandebeleni bebe phambili. Ngoba ungakhangela ukuthi ngendlela MDC ekade sihlelwe ngakhona, singakhala udaba lokuthi i-succession ukuthi-ke kusuke uTsvangirai sekungena umama uMakhube. Nawe nxa sekubuye abasekeli ababili abesilisa futhi abavela ngale eMashonaland, kusho ukuthi-ke umama uMakhube akaselalo ithuba lokuthi athi take over.
Umnumzana Simba Rashene Mbaware yingcwethi kwezokwethulwa kwezindaba, ubexoxa endawonye lomnumzana Kudahove. Yingcwethi kwezombusazwe, bebelo Praxedis Jeremiah weStudio 7. Hayi ke kwanelo kwalamhlanje, mthokazi omuhle, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Kuqhamuka udlakela edolobheni leShamva oluthiye abanye belimele ngemva kokuba abasekeli be-MDCT ekade bengcwaba omunye wabo behlaselwe ngabasekeli be-ZANU-PF. Kusungulwa umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi engachaphi imingcele yeZimbabwe kusukela ngomvulo ozayo. Kwanele olivalelisayo nguNtungameli Nkomo, libe lobusuku obuhle.